VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ngalesi sikhathi amakampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane, over 400. Kuona lawo kuzabe kulamanye amazwe alichumi lane, 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo.
Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalile lamhlanje kobulawayo.
Sizwa usizi njengezakhamiza kobulawayo ngengozi yemota ehlileyo lapha eTulane Nkulumane Complex lapho kuchane khona amaroli amakhulu kuthiwa amagonet chana le mota lezokuthwala abantu amakhombi. Okokuqala mhlawumbe kuba na sitsho sikhale le muli, imuli ezilahlekelwe izihlobo zabo.
Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha engozini yemota lamhlanje ekuseni. Izakhamizi zeBhinga zithi uhlelo lokubhalisela ukuvota aluhambi ngemfanelo ngoba iziphathamandla zeKhomishini yoKhetho eZEC zifika khatshana lemizi yazo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair uqalise lamhlanje kobulawayo njalo uyagqitshwa ngesonto. Imihlangano eyenziwa kulumbukiso ikhangelelwe ukuphuma lezivumelwano zamabhizimusi ezilakho ukuvuselela umnotho welizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umbukiso walonyaka owezet ITF 2022 uqale ngomhlangano wabosomabhizimusi owezet ITF Business Conference ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi le-Afrika lawaphakathi kwelizwe. Umgcini sihlalo wenkampani yezet ITF umnumzana Busisa Moyo uthi kulamankampani alichumi lane asuka phandle kwelizwe aze elizweni lonyaka.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizimisi izet ITF TF siyajabula ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo, indlela abasukumele phezulu ngayo belungisela lumbukiso. Ngalesi sikhathi amakampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane, over 400. Kuona lawo kuzabe kulamanye amazwe alichumi lane, 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo. Siyanxusa uzulu wonke ukuthi ezobona impahla ezilungiswa kwelakithi lezivela kwamanye amazwe.
Umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso owezitf uzakhulisa amabhizimusi akuleli lobudlelwano lamanye amazwe.
Ilabantu abavelela ngaphandle bazabe bekhona. Sikhangelele ukuthi kuvezwa amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuza kwenzakala. Kusivezela amathuba amahle njengobulawayo, kusivezela amathuba amahle njengeMatabeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe, amathuba kuma-businesses, kuma-sectors atshiyeneyo kakhulu lapha kobulawayo. Thina sikhangelele kakhulu kwezetourism ukuthi nxa singazuza ama-investors netipartner with our local authority.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi umbukiso wamabhizimusi weZITF awusoze udale umahluko kwezamabhizimusi.
Nxa sikhangela ngesikhathi kwezomnotho ukuthi kuyini engabe kuletha ezweni njengelizwe lonke leZimbabwe, akulanto esingathi isitshintshile kangako esingayikhangela ukuthi esiletha, ngoba okwakathesi into esiloko esiyikhangelela ukuthi ingayiletha ngoba kathi sesikhuluma ngamakhampani azobuyisa kobulawayo. Kodwa ungakhangela kobulawayo amakhampani amaningi alokhu evalile, amakhampani amakhulu alokhu evalile, engamakhampani angabakhona ikhona lokhu nje esingathi ongama-SMEs okungakabi yi-capacity ukuthi singathi ngamakhampani.
Umqondisi wezintrade umnumzana Similo Nkala uthi bazobukisa besekela la mankampani asacathulayo ekuthengiseleni phandle kwelizwe.
Silapha e-ZITF si-facilitator i-participation yama companies angu 8 esiwafundise on how to be export ready eminyakeni eyodlulileyo. So this year sibuye labo lapho ukuthi bebone ukuthi how do we participate in regional and international trade fairs. Ama-companies esikhangelele ukuthi sibe esilawo lapha ayinclude ama-companies ayenza abo powdered products, pop-up juice, lamanye ayenza leather, lamanye ayenza hair products, and ama-companies la amanye amaningi angkhona nama-companies which are owned by women and youth owned organizations.
Umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi Rethink, Reimagine, Reinvent, Value Chains for Economic Development uqale lamuhla uyaze uyephela ngomgqibelo mhla ka 30 Mabasa. Umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya obekhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF walonyaka kaseyikubuya kulandela ukubhubha kukamnumzana Mwai Kibaki owayengumongameli wele Kenya. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngolwesihlanu mhla ka 29 Mabasa. Mhla ka 26 kusiya ku 28 Mabasa ngamalanga ababukisayo okuzaba lemihlangano ehlukeneyo egoqela iZITF Innovators Forum, iZITF Business Conference, iConnect Africa Symposium leDiplomats Forum. Kuthi-ke kusukela mhla ka 29 kusiya ku 30 Mabasa iZITF 2022 bese kuvulelwa uZulu. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha lamuhla ekuseni engozini yomgwaqo kuleli dolobho lokulimala kwabantu abalichumi lanye lapho okuhlangana imgwaqo uma siye phambili lo-Kami Road. Amapholisa athi ikhombi engekho emthethweni ingayisiyo yenkampani yeZupco ibithwele abantu abalichumi lasikhombisa yadlula irobhothi lanxa belilombala obomvu yayachayana lemota enkulu eidonse okomango. Amapholisa ebengakazisi amabizo abatshonileyo kanye lokuthi inani leli lingabe selikhuphukile kumbe hatshi. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Sizwa usizi njengezakhamizi zakobulawayo ngengozi yemota eyehlileyo lapha etuzane lenkulumane complex lapho kutshane khona amaroli amakhulu okuthiwa ngama-gonet tshana le mota lezokuthwala abantu amakhombi. Okokuqala sithande ukubana sitsho sikhale le muli, imuli ezilahlekelwe izihlobo zabo. Impilo nxa ilahle ngaleyo ndlela ekuseni kuziswa usizi, sinanzele ukuthi ngabantu abasuke ezimulini zabo bengabantu abayazama ukubana basele imuli zabo emsebenzini, kodwa-ke velele abantu benkosi abaphume kube endlini abaye bengakavuki lokuvuka sebetshiye izihlobo zabo, kuyinto ezizusizi kakhulu. So-ke sikhala lezakhamizi, kodwa-ke imbangela yesazama ukuthi idingize size ubana kwenzakaleni, kodwa loba kungabe kuyini kuyatshengisa ukuthi kulezinto ezingenziwanga kuhle. Owafunda kuhle ukutshayela lokuthiwa i-defensive drive lanxa irobot i-green kuthiwa nxa usondela kiyo kuyafanele ukuthi wenzele okuthiwa uthatha ama-precautions ube leqiniso lokuthi ukungena kwakho akusoze kukhoze ingozi. So-ke kube ngumnyama ukubana silahlelwe nabantu ngaleyo ndlela esikutshiwo njengobulawayo ukuthi hhayi sembeswe liyezela iminyama. Abantu bayakhala sibili bazwa usizi ngalokho, bathithumele labantu bathi masebelovalo ukuthi kambe iy'ngozi lezi ezehlayo kambe uhamba ngezimota lezi baphephe okunganani.
kungabe kulokunye yini okungenziwanga ngemfanelo ngamapolice njalo isimo semgwaqo sibe lomthelela yini kumbe hayi ngabantu abaphazamisile.
Well, okuliqiniso kulesi sehlakalo asikatholi ngokugcwala kwendaba ukuthi kambe okwenzakeleyo kungabe kuyini. Kodwa ke singakutsho ukuthi imigwaqo yethu nje layo asiyomgwaqo emihle kangako. Kodwa singananzelela kuleyana indawo okwenzakale khona ingozi. Imigwaqo leyana wakalesi sikhathi hayi imigwaqo eyalungiswayo okuhambekayo. So ke kungaba lezinto ezimbili lapho. Okuqala kuyikuthi engxenye phakathi kwabantu ababili laba abatshayela bababili ukhona phose ongalandelanga imithetho yemigwaqo ngokugcweleyo wasekhoza lolu hlupho. Kodwa futhi okunye singakutsho ukuthi sesinanzele futhi ukuthi ingozi lezi zijala ukuphosa zenzakala emehlweni ethu kodwa-ke inkosi ibuye ikhuze. Kungani sitsho njalo? Kule mota lezi ezithwalayo ezingafanani ngazi iyathwala. Siyakwazi ukubana khathesi uhulumende waphawula ukuthi abantu abazathwala abantu yilaba abantu abasebenza amakhombi asebenze ngaphansi kozubco yibo kuphela abathwalayo. Kodwa-ke ngenxa yohlupho lokuthi abantu bayadubeka uzubco esikhathi wehlile ukuthwala abantu kuhle ngesikhathi abantu bacina begadlazene izimota ezingekho emthethweni. Okokuqala into esibuza umbuzo yokuthi imota ezingekho emthethweni ama-roadblocks agcwele igana kodwa ziyadlula zihambe. Kodwa sakunanzela sibuleke siyakuye sithanda uma sikubendezele ukuthi sesike sabona nxa amapolisa sithe bona lezi mota ezithwala ngokwemthethweni. Uyabona amapolisa ayigcotshanga le mota lezi abantu bephakathi. Mina sengangakubona lami lezi amsasasitheli ukubana kuba la maniemisis ezingozi abantu abantu abanangase bebaleka abantu bamakhombi amajaka amakhombi vele abengaselandaba singena ama-red robots esenza yonke into engasahlonta umthetho emgwaqo kwesikhathi se-oncoming traffic esegijima phambi kwayo kuyindlela yokuthi abalekele ukuthi angabotshwa. So sithi thina amapolisa la akunanzelela ukuthi nxaya sokufanele kubotshelwa aba bantu ababe le ndlela ehlanganipileyo yokuthi babobhe ukuthi bacosana lalwana umuntu ethela abantu bakade athi asiyo into enhle. Kodwa kwanamntu ukuthi kwenzakaleni asikatholi ngokugcwala kwakhona. Siyaphinda njalo ukuthi okwenzakeleyo kulusizi imuli ezilahlekelwe izihlobo sikhala lazo njalo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Kusenjalo, kubhubhe abantu ababili eHarare ngemva kokuba imoto abakade behamba ngayo itshaywe isitimela ngoba ingamanga okwesikhatshana ingakafiki kunjanje yaso kwenzela ukuthi sidlule. Izakhamizi zeBinga zithi uhlelo lokubhalisela ukuvota aluhambi ngemfanelo ngoba iziphathamandla zeCommission yokhetho eZEC zifika kachana lemizi yazo. Isigaba seBinga ngesinye ibandla leZANU-PF elasebenza gadalala ukuthi lisithole kukhetho olwedluleyo kodwa kwehlula. Kungaselani lalokhu, uhulumende uqhubekela phambili ngokwethulela iBinga inhlelo ayezithembisile ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Lokho kubangele abanye ukuthi bathi ibandla leZANU-PF lisifunile sibili lesi sihlalo. Omela iBinga South edalele parliamente umnumzana Joel Gabuza utshele Studio 7 ukuthi abanye abafuna ukubhalisela ukuvota batshelwa ukuthi imitshina ayisebenzi.
Lapha sesile inkinga enkulu mnumzana ngoba iBinga yonke ungakhangela ku first phase. I first phase ye registration ku register abantu abayi 400 in North le South. And singakhangela by stations i highest was 40 ama registered ama voters aba register e Kokolosi elusuru. Now amaningi indawo eziningi this phase abahamba we are averaging about abantu abayi 10. Jenzele ukuthi kunzima ukuthi abantu befinyelele uhlelo leli ngoba abantu kade sikuyalinywa kusemakhaya babhizi bayalungisa abanye bayavuna and ukuthi befika kuma registration centers uyathola ukuthi nxa befika bathola abantu laba sebehambile ngoba bahlala just one day pe registration center. Bengafika ekuseni kumbe befika ebusuku by emini bayabe sebelungisa impahla zobe sebesiya ku next station. Vele kudlala ngamandlwana akula lutho olwenzakalayo. Then okwesibili kule ndaba yokuthi ama centers uyathola ukuthi amaward emakhaya makhulu iwadenye atrudile radius of about 30-40 kilometers and kube le one center. Now ukuthi umuntu encenge ukuthi ehambe 15 kilometers ukuya register kusuka kube nzima and that's why I find ukuthi ama figures ethu manje aphansi kakhulu okuyangisayo ukuthi sibona ngathi alokuza sihlupa lokho
manje ngokubona kwakho lokho kungaba kusenziwa ngabomu na kumbe ikwehluleka ukuhlela kogaja lwezek
ngokubona kwami kuhlangene ubuphukuphu kwehluleka ukuhlela lokwenza ngabomu anti yakwazi ukuthi sithela maybe besavela ukuthi singathi dingi register yabe sesiniki opposition amandla ukuba lamakansilazi amaningi labo MP abaningi ngoba akula khulumende ohlakaniphile ongenza into abayenzile ukuthi abantu bephonga udlalisa imali begijima ngezimoto bedwala abantu besiya kunext bechiya bengenzanga lutho umsebenzi so ngibona ngathi mina kwenziwe ngabomu lokhu because siyake sibe lakho ensukwini ukuregister ukaze kwenzakele ngendlela ekwenzakele ngayo emadorobheni kuba ngcono ngoba bahlala esikoleni for some months or for some days manje ngapha you can't have ama hours bona abantu besemasipini abantu bayalima usobhuku likamtshela ukuthi yenza imhlangano abantu bebuye within hours in a day ubona ngathi kungenzakala khona ubona ngathi kwenziwa ngabomu ngoba mbona ukuthi kumashonaland lakho kuba lehlelo ezinjengalezi ezitshengisa ukungahlelekanga kuhle lokho
ubona abantu bebefuna yini ukubhalisela ukuvota ngobuningi
ye vele abantu bebefuna ukuregister ngoba abantu sebehlubekile sebedubekile abantu bafuna ukuthi bebone ukuthi bengavota be-exercise ilungelo labo khangela-ke uyathola ukuthi abantu bayafika imini bethole ukuthi sebehambile kuye the next day abantu bethole bona abangabhaliswanga bebaningi so abantu bebele ntshukuntshu sibili yokuthi berejiste ngoba bafuna ukuvota especially abatsha lawa sike sangena sabhota ibhinga yonke sibakhuthaza ukuthi beyirejista satshela le ma-churches ukuthi besincedise sihlala sile mhlangano every day zama ukumobilize abantu abantu ngoba bebebuya isikhathi esiningi bethole abalazithupha
Umnumzana Joel Kabuza ngomela iBinga South edalele parliamente engwebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBinga ngezikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
Elimelikali kokhele umhlangano namhlanje wamazwe amashumi amane 40 lenkambeni yebutho eRamstein Air Base kwele Germany ngenjongo yokuthi acebisane ngoncedo olungaphiwa ele Ukraine kwezomvikela. Unobhala obona ngezomvikela kwele Melika U.S. Defense Secretary Lloyd Austin uthe umhlaba kumele usekele ngayo yonke indlela ele Ukraine ukunqoba kulimpi yokuhlaselwa Umqondiso wenkampani yenkundla yokuxhumana eTwitter uMnumzana Parag Agrawal utshele izisebenzi zakhe izolo ukubana akalalwazi lokuthi umsebenzi wenkampani le uzathatha ndlela bani ngemva kokuthengwa kwayo umqondiso wenkampani elungisa izimota zohlobo lweTesla uMnumzana Elon Musk. UMusk ugcine isenelisa ukuthenga inkampani eTwitter ngamabhiliyoni angamashumi amane lane amadola 44 US billion dollars. Umahluli womthethwandaba waphezulu wedolobho le-New York izolo unqume ukubana owake waba ngumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump weyise lelo dale ngemva kokwala ukuletha ingwalo ezithile kulo mthethwandaba edabeni lokucutshungulwa kwamabhizinisi akhe. UJaji Arthur Engoron ulaye uTrump ukubana ahlawule inkulungwane ezilishumi zamadola $10,000 ngelanga kusukisela izolo aze azilethele ezongwalo emthethwandaba.
Kulaptop lamhlanje uhlelo The Connection sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota i-voter registration. EZimbabwe selivuma ukuthi lifakwe kuluhlu lwamazwe alizikwelede ezisindayo esezivimba intuthuko yomnotho. Umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ubuzama ukulandela uhlelo lokuba kuluhlu lwamazwe alomnotho ophakathi laphakathi lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Kodwa uhulumende usebone kungcono ungena kuhlelo lwe-heavily indebted poor country. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku.
Uhlelo olwe heavily indebted poor country lwaqalwa inhlanganiso ye International Monetary Fund kanye le World Bank ngomnyaka ka 1996 ngenjongo yokuphathisa amazwe abhekane lobunzima ukuthuthukisa umnotho ngenxa yokusindwa izikwelede. Okwakhathesi amazwe aphose afike amachumi amane i-39 aseveze isifiso sokungena kuluhlu lwe-HIPC, kodwa ke kunani leli amazwe angamachumi amathathu lasithupha i-36 yiyo athola usizo lokubhadala izikwelede oluvela ku-IMF. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa ngohlelo lwe-heavily indebted poor country.
I-HIPC icho khona ukuthi ilelizwe esingathi li-classified under ama-extreme poverty, ukuthi umuntu oyedwa elizweni nxa sishare imali eyenziweyo in production esingathi i-GDP per person, sawe sithi umuntu wonke uyabe ene i-income which is below $3. I-Zimbabwe can then be classified under that nxa injalo njalo ilezikweredi eziningi.
Uqhubekela phambili umnumzana Ndlovu esithi ukufaka kwelizwe leZimbabwe kuhlelo lwe-HIPC ikuvuma kukahulumende obusayo ukuba sehluleke ukwakha umnotho welizwe.
Lokhu aku-affecti negatively, but ilizwe liyabe selivumile ukuthi khona sebehlulekile ukurana i-economy yabo. Ba iZimbabwe singabuyela back to 1980, it was classified as like a middle income economy. So kathesi nxa sesithi sesiku-HIPC kutsho ukuthi in between these 42 years i-economy yayehla yaze yabuya yaze yaya ku-HIPC. So ama-implications akhona yokuthi iyarevila i-failure more the current government.
UNdlovu uthi nxa iZimbabwe ingaba ngaphansi kwe-HIPC kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho welizwe.
Futhi kuzancedisa yeye, kuzancedisa kakhulu ngoba kuzarestore i-confidence into our systems and also kuzayenza ukuthi ama-institutions lawa o-IMF ayabanika ama-conditions a-relaxed in terms of i-interest and also in terms of ama-terms, njengokuthi bazabhadala isikweleti sangukhona within 1 year, 2 years or so.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi ukuze uhlelo lwe-heavily indebted poor country luncede ilizwe kumele isimo sezombusazwe siqale sona ukuguqulwa.
Ilizwe leZimbabwe ilizwe eselilobuyanga obukhulu kakhulu elingenelisa ukubhadala izikwelede, ngakho liyaludinga uncedo lwe-IMF le-World Bank. Kodwa khona lokho kodwa kusoze kuyilethe inguquko emnothweni weZimbabwe. Okuzadinga ukuthi kwenziwe ikuguqula ezombusazwe, kudingeke ukuphathwa kahle kwe-economy ngendlela efanele ukuphela i-corruption. Lezo zinto ngeke zenziwe i-IMF, ngeke zenziwe i-World Bank. Zizamele zenziwe ngabantu beZimbabwe, nguhulumende weZimbabwe yena ngokwakhe.
Umnumzana Dumisani Nkomo, enye njalo ingcwethi kwezombusazwe, uthi okuqakathekileyo kakhulu okwedlula uhlelo lo-HIPC yikuba le mithetho engakhanga lokuvikela abafisa ukusungula amabhizimusi elizweni.
Kuqala senze kube lula ukubana abantu baziqalisele amabhizinisi. Okuqakatheke kakhulu asokunikwa imali kodwa yi-production. So singaze singene kuyi-pick kungabe ku-right, kodwa kuzasincedisa nje ukuthi sibhadale izikorede ngcono. Kodwa okuqakatheke kakhulu yikubana thina sizilungisele okwekhaya kokuqala, ngokuba lezimiso eziqondakalayo khona ukuthi every month kuhlala kusiba la ma-statutory instrument achiyeneyo okugcina sokuphazamisa kuphambanisa njalo abamabhizimusi.
Isinqumo sokufaka ilizwe phansi kohlelo lwe-heavily indebted poor country alulutsha. Ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2013 ngesikhathi kubusa uhulumende womanyano i-Government of National Unity, umnumzana Tendai Biti owayengumphathintambo wezemali ngaleso sikhathi wake waphuma lecebo lokuba iZimbabwe ingene ku-HIPC, kodwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF zakwala lokhu. Ngenxa yezikwelede zaphandle esezisinda uhulumende kaMnangagwa, usebone kufanele ukufaka ilizwe phansi kohlelo lwe-HIPC. Embikweni owethulwe ngabe IMF, isikwelede seZimbabwe sikhangelelwe ukufika kuma billion alichumi lasikhombisa amadola, i-17.4 billion. Kuphinde njalo kube lesinye isikwelede esabalimi abathathelwa amapulazi samabillion amathathu lengxenye amadola, i-3.5 billion dollars. Umphathintambo wogatsha lwezimali usikhwicamfundo Mthuli Ncube uthi ube lengxoxo ezinhle eziphathelane leZimbabwe kuviki ephelileyo esemhlanganweni we-2022 Spring Meeting obuqhutshwa eMelika. IZimbabwe ithole izigidi ezilikhulu zamadola eMelika, i-961 million. Uncube uthe imali leyi izasetshenziswa kweminyaka emithathu ekhangelelwe ukuthuthukisa ingatsha ezehlukeneyo ezigoqela okwezempilakahle, olwemfundo lolwamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni abe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ sebelobele incwadi kungatsha zikahulumende ezibalisa olwezemali lolubona ngezisebenzi zikahulumende, libuza ukuba iziphathamandla zalezo ngatsha sezifike kusibanga bani sokugcwalisa isithembiso sokubhadalela indleko zabantwana ezesikolo. Ababalisi bathi njalo bathwele nzima ukunakekela imuli zabo phansi kwesimo somnotho elizwe esingamanga kuhle. Bakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni okudalwe yikuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Kodwa uhulumende yena enganyikinyeki ukuthi angezelele iholo labo lokugcwalisa izithembiso zokubhadalela enye yendleko zabo. Umphathintambo wezisebenzi utshele iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuhlala phansi bakhulumisane lezisebenzi, kodwa uhulumende akawuthakazeleli umkhuba owenziwa ngababalisi wokuthi nxa izikolo sezivulwa bahle baqale umkhuba wabo wokwethusela ukukhalala umsebenzi.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalise lamhlanje kobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha engozini yomgwaqo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.